umhlangano we-UNWTO ukhangelelwe ukungenwa inkokheli zamazwe umhlaba wonke jikelele, amalunga enhlanganiso ezitshiyeneyo, inkokheli zamankampani aphatheke kwezokwethekelelana kanye lozulu weZimbabwe leZambia. Ngakho uhulumende bobabili bakubone kufanele ukuba babambisane empini yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho lwemalaria anduba umhlangano wenziwe. Insuku zokuba lomhlangano wenziwe ngenyanga Ncwabakazi sezisondele, ngakho inkokheli kwezempilakahle zikubone kufanele ukuba ziqinise inhlelo zazo ukuze zivikeleke izethekeli ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano. Yiziphithiphithi ngesikhathi ohulumende bobabili bezama uqedisa osekusele ukuze kusiyafika insuku zokuqhuba lomhlangano konke bese kulungile. Amadolobha omabili enzelwa lomhlangano abhekane lodubo oluhlezi lusaziwa kwezempilakahle olwemalaria. Udubo lomkhuhlane woqhuqho lubhahe kakhulu ezigabeni zemingceleni wamazwe omabili ogoqela iVictoria Falls leLivingstone kweleZambia. Lokho kuvezwe emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eVictoria Falls kuphawulwa lolu hlelo lweZamZim ngasikhathi sinye kunanzwa usuku lapho uqakathekiswa khona umsebenzi wokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho lwemalaria iWorld Malaria Day. Isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini sikaZulu weZimbabwe sisengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane woqhuqho elizweni, kuveza umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uDr. Douglas Mombeshora. UMombeshora uthi lolu dubo lubhahe kakhulu ezigabeni ezisemngceleni lamanye amazwe okufana leZambia, South Africa kanye leMozambique. Ngakho ke uthi uqakathekile ukuba la mazwe amanyane kumizamo yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane ziphumelele ezigabeni eziphakathi kwelizwe, kutsho uMombeshora. Kodwa udubo luba khona emingceleni lakwamanye amazwe ngenxa yokube lokhe uZulu echapha nxa zonke zala mazwe.
The South African Malaria Strategy Framework 2007-2015, SADC Malaria Elimination Framework of 2000, the SADC Malaria Advocacy and Communication Strategy, and the SADC Malaria Minimum Standards, as well as the SADC Protocol on Health, identify cross-border malaria collaboration as an important strategy in reducing malaria transmission.
Ngenxa yokonga kwalolu dubo emingceleni lamanye amazwe, usuka uxhwale lomkhuhlane woqhuqho, kube nzima ukwelatshwa ngoba isehlula eminye imithi, kuveza uMombeshora.
There is no doubt that joint coordination of malaria control interventions, harmonization of policies and tools, synchronization of operations and joint collaboration would accelerate reduction of malaria transmission among the border communities and contribute significantly towards malaria elimination.
Inhlelo zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho zivele zihlala zisenziwa emingceleni, ikakhulu kuZulu ohlala bucwadlana lomfula uZambezi, kutsho umphathi ntambo wezempilakahle kweleZambia obekulomkhosi wokuphawula uhlelo lweZamZim uDr. Joseph Mwenga Kasonde.
The idea of controlling the border for malaria is not a WTO creation. It is something that we knew and know has to be done. Second, yes, it is important that we make a special effort for those who are coming for WTO.
UDr. Kasonde uthi bakubone kufanele ukuba baziqinise okuphindiweyo lezihlelo zokuvikela uZulu kumkhuhlane woqhuqho, ikakhulu ngesikhathi kuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-UNWTO. Umfula uZambezi udabula phakathi kwamazwe abalisa eZambia, Zimbabwe, Angola, Mozambique kanye leNamibia. UMnumzana Gideon Dube odabuka eBridge lapho kubikwa lubhahile loludubo loqhuqho njalo uthi yancomeka imizamo eqhutshwa nguhulumende emingceleni ukulwisana lodubo loqhuqho.
Akulalwazi olenisileyo ukuthi abantu bazi ngoqhuqho ukuthi lunjani. Olunye ulwazi ngelokuthi abakwazi ukuthi lapho izindawo lapho kutholakala khona umkhuhlane onje, kumbe ngathi i-mosquito ethwala umkhuhlane onje itholakala ngaphi, asikwazi.
UMnumzana Japheth Sibanda, yena oyisakhamuzi semzini ohlala abalutshwana HCPT eHarare, uphephe engozini yomkhuhlane woqhuqho ngesikhathi ethekelele kwele Mozambique, ethi uyayincoma le mizamo yokulwisana lomkhuhlane oyingozi kakhulu owoqhuqho ikakhulu emingceleni.
Ngempilo yakathesi omama sebevukela emisebenzini, omama bayenelisa ukuvakatsha, umama enelise uncedisana lobaba entweni ezokukhulisa imuli.
Abezempilakahle kuleli bakhuthaza uZulu ukuba aguqule imicabango yakhe alandele imfundiso ayiphiwayo phezu kokuzivikela kumiyane eyiyona ethwala igciwane elibangela umkhuhlane woqhuqho. Babika njalo ukuba phakathi komnyaka 2011 kusiya ku-2012 uzulu owedlula kancane inkulungwane ezilithumi lantathu 13,303 owesigabeni semathebeleleni North nguye oye wayadinga usizo ezibhedlela ngoba icabangela ukuba usehlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho. Abayinkulungwane ezintathu 3,000 balaba bantu batholakale belezibonelo ezikhomba ukuba balawo umkhuhlane woqhuqho, kwathi abalithumi yibo abalahlekelwe impilo ngenxa yalo mkhuhlane. Abezempila kahle bathi kunje abenhlanganiso ye-Population Services International, PSI, baphakathi kokwabela uzulu weMathebeleland North kusiya kubo Kariba eMashonaland West ohlala bucwadlana lomfula uZambezi amambuleyo okuzivikela ukulunywa yimiyane angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amane. EleZimbabwe libe lomkhosi wokunanza usuku lokuqakathekiswa komsebenzi wokulwisana lokusabalala komkhuhlane woqhuqho mhlaka 24 ngoMabasa, lanxa lolu suku lunanzwa mhlaka 25 inyanga yinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.